okokuqala sibone ukuthi wonke umuntu gazange eforswe ukuthi kayevota uzenzela intando yakhe. Sibone njalo lama media houses esingathi ngama newspaper lama radio wonke jikelele abantu edibehumutshela abakufunayo. Sibone futhi ukuthi wonke umuntu almost umncinyani lomdala abalelungelo lokuvota bahambe bayavota ngobuningi babo. Akula lokushana kokukhalala esithi ngesithiwa yi-apathy. Abantu abaningi bavothile ngenxa yokuthi ama-Americans noma i-first world ifuna ukuzibusa kakhulu, baqakathekisa ukukhetha okusemthethweni esithi yi-free and fair election. Ngakho-ke sifanele ukuthi lathi sifunde okuhle. Sifundile njalo ede kule mpikisano okuthiwa ngama-debates, labo abafuna ukuba ngama-president ede besiya phambi kwabantu behumutshele besitsho ukuthi bangawina baza kwenzelani abantu. Konke lokhu yisifundo ukuthi ngitsho langapha ezansi ye-Afrika leZimbabwe kungaba njani ukuthi bonke laba abafuna ukuba ngama-presidents labo bazichaye ebantwini, bathembise abantu, abantu babahluzi.
Kuyini njalo okunye elikufundileyo?
Sifundile njalo okuhle ukuthi uma ama-elections angakaphumi, abantu abaningi bayabe bebuza okuthiwa ngama-exit voters. Khonaphana bayahle bebone kuhle ukuthi kambe uxakuxaku lenduku kuyawela ngaphi. Into eqakathekileyo mahlaba izulu yikuthi oyabe sedliwe kuma-election kuba kuhle ukuthi ephangise ukuvuma esithi ukuvuma ukudliwa ukwenzela ukuthi abazabusa nabadliweyo basebenze ndawonye.